Kubingelele ngikubingelele emsakazi ngibingelele abalaleli emakhaya hayi kuyagodola koBulawayo kuyagodola nje koBulawayo ngazi kuhamba njani inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo ubaba uSengezo Thabang so njengoba besengithilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini kodwa yena ubaba uThabang hayi is in high spirits uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi la maphepha abo wabonile hayi akukho okutheni even yena umongameli akamchallenge ubaba uThabang ukuthi ungu-interim SG umongameli akachallenge nje lutho akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit ngezinye indlela nje yokuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababa uThabang lebo uyakukhuluma ngale phandle le kodwa uma kuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena so hayi kuyamjabulisa ke lokhu SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi akayena SG ehe kodwa manga umongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa njani leyo so sizobona ke sizozwa ngolwesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Thabang esebenzisa igqweta umnumzana uRiri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezanuPF
hayi msakazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabanga bahlantu yani bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu oqhaqha oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa uThabang uhambise emntwini oqeqetshiweyo ukuthi ayimele njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uThabang kodwa ngiyibeke ukuthi liyizwisise nabezindaba lo mphakathi uyizwisise ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uThabang akhulume indaba kababa uThabang ngendlela aqeqetshwe ngakhona uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya ku-opposition aseke amela abantu bezana umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abaningi umsebenzi ngenotice ye 3 months ukuthi mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilebha ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani esidiliza imisebenzi kangaka umongameli waleso sikhathi ubaba uThwangirayi nguye wathi kimi hayi emuyeke ubesenza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginyenelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uThwangirayi kwamanye amakhesi nalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngathi sedume kakhulu wayemele ubaba uThwangirayi but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga msakazi.